Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga kujonga khande miriyo siphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 Mbimbitho 2023. Igama ngukeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Umhlangano abantu abaphathekanga kuhle ubuya babuyile kuhle ngoba amabhasi bekhona bathatha endaweni zabo lapha abavelela khona. But sesifika lapha ke yikho lapho kusuke kwaba le problem eyokuthi kube kukhanya kungalungiswanga kuhle okokuthi abantu baze bangena ezindlini zokulala ngama-11-12 ebusuku.
Iinkokheli zomdabu ezivele ezigabeni zonke zelizwe bezithe gwaqa namhla ku-Hall 1 enkundleni yombukiso wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo zisungula umhlangano wazo oyeminyaka yonke.
Wonke oyisizalwane seZimbabwe othatha incwadi kamazisi bese ngathi ID isithupha automatically ahle abe registered voter. Yikho kuzakwenza ukuthi abantu bangathwali nzima ukuthi bayibhalise ukuvota bebehlule ukuyabhalisa.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ibhekane lengxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota elizweni ngenxa yokusilela kwamandla amagesi. Namhla bekuqhutshwa imhlangano etshiyeneyo emaceleni omhlangano omkhulu wabesifazane bemazwe omhlaba owe-UN Commission on the Status of Women, CSW67, osukuviki yesibili. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkokheli zomdabu ezivele ezigabeni zonke zelizwe bezithe gwaqa namhla ku-Hall 1 enkundleni yombukiso wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo zisungula umhlangano wazo owenziwa mnyaka yonke. Lumhlangano wensuku ezimbili uqale namhla ngokubuthanisa izinduna ezingaba ngamakhulu ayisificaminwe mbili 800 ezivele emagumbini amanye elizwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba.
Abangene umhlangano lo namhlanje bebekhala ngokungaphathwa kuhle ngoba befike kobulawayo baswela indawo zokulala. Unduna Sindalizwe Dube Masendu osuka ePlumtree eBulilima ngomunye wabangene umhlangano wanamhlanje.
Umhlangano abantu abaphathekanga kuhle ubuya babuyile kuhle ngoba amabhasi bekhona bathatha endaweni zabo lapha abavelela khona. But sesifika lapha ke yikho lapho kusuke kwaba le problem eyokuthi kube kukhanya kungalungiswanga kuhle okokuthi abantu baze bangena ezindlini zokulala ngama-11-12 ebusuku.
Unduna Mchana Khumalo osuka ebubi umsekeli kamongameli wedale lezinduna edale lephalamende ele Chiefs Council uchasisa ngenkinga ezibhekane lozulu ezigabeni.
Into eziningi yebo kambe bathi abaphathekanga but mbona zani okuneyikuthi bathiyuta baphathekanga abantu babo kabaphathekanga ezigabeni bakhume njengezinto ezinjengamanzi ukuthi izibhorwane ziyasilela ikakhulu ngapha emathebeleni south bathi izulu labalutshwane lanayo lana ngo-February amanzi azabalutshwana lo nyaka kuzafunakala izibhorwane eziningi bakhuluma ngemigwaqo engasahambekiyo nezikolo ukuthi kweziyindawo izikolo zikhashana kakhulu abantu balumahamba uma ngumude wesiye ezikolo.
Umlisa udlodlo ongaphansi kukanduna usigola uthe bayahlupheka uhulumende kabafake labo ekuhlelweni kwezomnotho ibhajethi.
Siyabe siphiwa ama-allowances kungela salary lama-loans asiwayo singawaphiwa ukuphila kwethu nje kungathi kuyantengantenga akukhanyi kahle singama-traditional leaders. So sicela lathi uhulumende asikhonside nxa kusenziwa i-budget eyomnyaka akufakwe le-traditional imali ye-traditional ku-budget kwazakala ukuthi le yokusebenza lama-traditional leaders kumbe ukwenza into ze-tradition.
umongameli weChiefs Council uNduna Fortune Charumbira uqolisile ngesiphatho esihlangane lenkokheli zomdabu ethi bazalungisa zonke inhlupho abahlangane lazo. Inkokheli zomdabu zibalise inkinga ezinenyi abahlangana lazo abakhangelele ukuthi uhulumende azilunyisise ezibalisa iholo elingasathengi lutho, imota zokuhambisa, indlala, imigwaqo engasahambeki, udubo lwabembayo okungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngamakorokoza labazinika umhlaba okungekho emthethweni. Umhlangano lo wamalanga amabili ubikwa uzavula okusemthethweni ngumongameli Emerson Mnangagwa kusasa ngolwesithathu, lapho lezi nkokheli ezikhangelele ukumethulela inhlupho abahlangana lazo ezigabeni. Umhlangano walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Firm Cultural Foundation for Community Development. Ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amapholisa awele South Africa athi kulezigebengu ezihlasele imota yawo ngembobho edolobheni leLouis Trichardt duzane lomngcele weBuildbridge izolo. Zakhulula abasolwa baseZimbabwe abayisithupha ababotshelwe amacala agoqela awokugqekeza, awokuzama ukubulala kanye lokugcina izikhali ngaphandle komthetho. AbeZimbabwe laba nguForward Shumba oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26, uShingirai Nyandome oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32, uBrilliant Sibanda oleminyaka engamachumi amabili lasithupha 26, uEric Sithole oleminyaka engamachumi amathathu lanhlanu 35, uMoses Zambara oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32, kanye loAlex Nkomo oleminyaka engamachumi amathathu lanhlanu 35. Amapholisa athi aphakathi kokudinga abantu labo njalo abalomkhondo wabo kumele bawachayele ucingo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ibhekane lengxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota elizweni ngenxa yokusilela kwamandla amagesi okubangela ukuthi imitshina esetshenziswayo iswele umlilo. Embikweni owethulwe namhla, iZEC ithi imitshina esebenzisa amandla elanga layo icina ingasebenzi ngoba kulamayezi emkhathini kulezi nsuku alisithayo. Kodwa ikomishini le ithi lanxa kunjalo izimisele ukubhalisa wonke umuntu olelungelo lokuvota kuhlelo olusaqhubekayo ole mobile voter registration exercise. Kusenjalo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi lokho ikhuthaza ukuthi kube lomthetho ozavumela ukuthi abathatha izithupha bahle babhaliswe njengabalelungelo lokuvota kwenzela ukwenqabela ingxaki ezingaqhamuka nxa sebefuna ukubhalisa kusasa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kusiphatha amandla salinhlanganiso omnumzana Thembelani Dube, yena otshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi balokhe bekhuthaza abantu ukuthi babhalise.
Sesikukhankasela kakhulu siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ikuthi abantu abasibakhethayo ukuthi baye ephalamende bangafika ephalamende kababumbe umthetho ozakwenza ukuthi umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe othatha incwadi kamazisi kumbe singathi ID isithupha automatically ahle abe registered voter. Yiko kuzakwenza ukuthi abantu bangathwali nzima ukuthi bayebhalisa ukuvota kumbe behlule ukuyabhalisa ukuvota. Khulu amanye amazwe athuthukileyo akwenza khona ukuthi automatically ngoba information yani yabe ifanani kakuhle ku-capture ukuthi lo usethethe isithupha automatically usesiba registered voter. Yiko ke sikukhankaselayo lokhu sinhlani.
Liyababona abantu behamba ngobuningi yini ukuyabhalisa njalo kule nkuthazo yini abakhanya beyithola kunhlanganiso yezizimele bayakwazi ukuthi baye ngani?
Ulwazi solufikile ebantwini njalo kayisibo bodwa abazimeleyo mbe singathi izinhlanganiso ezizimeleyo labepolitiki. Uhulumende ke uqhatshile abantu abavela kuzingatshi ezishiyeneyo zikahulumende ukuthi babhodabhode bagcwale iganga lonto bathe chithisaka babhoda yonke indawo bekhuthaza ukuthi abantu bayebhalisa ngelanga elithile ikakhulu nxa kuyukuthi ilanga lakhona eliseduzane yikho lahamba baye ukuthi cwi khona bafike batshela abantu ukuthi hayi sisukumeni ngobuningi siyebhalisa. So kukibo ke abantu ukuthi balesifiso yini sokuthi bayebhalisa ngobuningi. Njalo-ke siyakunanzela ukuthi le misakazo lapho iyakukhipha la maphephandaba ayakukhipha ukuthi kubhaliswa ngaphi njalo kubhaliswa nini. So siyakhuthaza kabantu ukuthi basukume ngobuningi bayebhalisa ukuvota kulilungelo labo. Nxa ungumuntu ulalele kathesi kuhambe ebhalise ukuvota ukuthi uvotayale bibandla asomlando ukabani wena nguwe ozikhethela usuwedwa ebhokisini ukuthi uvotela bani.
Kulohlelo njalo lokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha abantu bazasizakala yini ngokuba khona kwalolu hlelo?
Themba abantu bayazisa ukuthi kungaphi kwakhona. Themba labantu boni laba abakhona bahamba betshela abantu ukuthi kuthathwa ngaphi izithupha. Kwenzakala concurrently, esingathi kwenzakala kanye kanye. Thatha isithupha at the same time bayabhalisa lokuvota kwenzeka ukuthi lo muntu ofuna ukubhalisa ukuvota angazathi kala sithupha. So yikho-ke kuphume lezi zinhlelo zombili ukuthatha isithupha lokubhalisa ukuvota ziphume kanye kanye kwenzela ukuthi abantu laba abafisa ukuthi babhalise bathathe izithupha zabo masinyane, ngoba asiyo ndawo eyodwa lapho okuthathwa khona. Kufanani lanxa nje kuyisikhathi sonke nje sisijayeleyo, kodwa kathesi baye behamba besondele ezindaweni lapho kulabantu khona kukhanya ngantu abantu bangazake bafinyelele khona lapho kuthathwa khona. Kodwa lezi ndawo kade vele zithathisa nazo ziyaqhubeka zithathisa izithupha. Ngakho-ke siyakhuthaza abantu ukuthi uluhlu lwezindawo baludinga baluthole kulezi nsuku kule WhatsApp. Abantu bayaxhumana masinyane nge-WhatsApp. Ngiye ngikhethileyo ngoba kulula ukuthi abantu baxhumane masinyane nge-WhatsApp. Le msakazo yamaradio yakusakaza ukuthi izithupha ziyathathwa kathesi lokubhalisa ukuvota lakho abantu bayibhalise. Asisukumeni siyethatha izithupha, asisukumeni siyebhalisa ukuvota.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Namhla bekuqhutshwa imhlangano ethiyeneyo emaceleni omhlangano omkhulu wabesifazana bemazwe omhlaba owe-UN Commission on the Status of Women, CSW67, osukuviki yesibili. Limhlangano emncane igoqela okuxoxisana ngodlame kwabesifazane emsebenzini, ukusiza abesifazane abemaphandleni abafuna ukuphatheka kwezombusazwe leminye. Omunye ophatheka kulimhlangano nkosazana Sisithele Mazindlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, osebenza umsebenzi wokukanika izimota. Sizwene xoxa le Studio 7 ngahlangana lakho emsebenzini wakhe.
Umsebenzi engiwenzayo ngokukhanda izimoto. Ngikhanda izinjini zemoto, ngikhanda izinjini zama-generator. Ngithanda ukukhuthaza abantu besifazane njengoba kuyinyanga yabo yesifazane ukuthi kabazame ukungena kule field.
Umsebenzi lo ukhangelelwa njengomsebenzi owabantu besilisa ngoba unzima. Kuyini okwakwenza wakhetha ukukanika izimoto? Njalo kuyini osowakwahlangana lakho owakubona kusenza umsebenzi wakho ube nzima?
Le field ungeke ulale ungadlanga ngoba imoto ziqhubeka zihamba zisifa emgwaqweni. Ama-challenges engike ngaba nawo ekuqaleni ngiqala lo msebenzi, bengithi mangibizwa kuma call out, mangifika ku customer, i customer ifike ibheke emuva ibuza ukuthi hayibo uphi umuntu osebenza naye, ngoba bebe expecte ukuthi mina ngingusipanela boy engihamba nomakanika umakanika oyindoda. But with time I have proven myself. I challenge nje ekhona kule ukuthi you have to prove yourself ukuthi nawe you are capable njengalamanye amadoda asebenza umsebenzi ofana nalowo wakho. Enye I challenge ekade ngisiba nayo ngisaqala abantu engisebenza nabo ukuthi mawuthatha isipanela o I talk range yokuthi ubopha amabhawudo, ubona umuntu esemile eceleni efuna ukutotoza abuza ukuthi hayi ithi ngusize. But with time kumele uwazi ukuthi nawe you are capable as those men abasebenza lo msebenzi, nawe uyakwazi ukuyenza lokho okwenziwa yilawo amadoda.
Ekuholeni ke liyahola mholo ofanayo na labanye benu abesilisa lisenza umsebenzi ofanayo?
enye ama challenges engeke ngaba nawe eyiyo enkulu okudlula zonke lezi umholo because mawufika ungumuntu wesifazane bacabanga ukuthi wena awusebenzi kakhulu kumele nomholo wakho ubo phansi ungalingani lwamadoda leyo yiyo ichallenge engilwe nayo ngilwe ngalwa ngaze ngayiwina ukuthi okwamanje kulaphe ngisebenza khona siyalingana I call out ayidingi ukuthi le ngiyomfazi le ngiyendoda ende sokunabanye abesifazana abasejoinile ikhampani le yokuthi sibe ngabo mechanic
kungaba lenkuthazo bani kubalaleli bethu kakhulu abasakhulayo abankazana abangabe besesabela khatshana kumbe bethandabuza kodwa befuna ukwenza umsebenzi onjengowakho wonalo
ngithanda ukunikhuthaza na elisakhulayo ukuthi maningawubalekeli umsebenzi lithi imsebenzi yamadoda okathe sikuhle ngoba sokunemishina eyenza izinto zibe lula sokunemishina yokuphakamisa izinjini sokunemishina yokukhulula amabhaza awuto so ngizama ukulikhuthaza bantu abangomama ukuthi maningabalekeli lemsebenzi ngoba lemsebenzi ungeke ulale ungadlanga
Unkosazana Sisithele Mazindlovu ngomunye wabesifazana emhlanganweni we-CSW 67 sixoxelaye ecingweni ese-New York City khonapha eMelika Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakhokheli belemelika Australia leBrithani bamemezele uhlelo lwe-OCUS ngomvulo loluhlelo ngolokupha ele-Australia ama-submarine awebutho asebenzisa amandla e-nuclear. Ele-China lisole kakhulu loluhlelo lisithi lungaphandle komthetho owenqabela ukwanda kwamandla e-nuclear. Abantu bebemelele ukuthatha izimali zabo ebhanga leSilicon Valley khonapha eMelika ngemva kokumemezela kwahulumende ukubana uzabona ukuthi imali zabo kazinyamalali. Ibhanga leli libike ukubana kalisela mali. Umongameli Biden ngomvulo uthe uzulu weleMelika makangethuki njalo amabhanga akulelo lizwe athembekile. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken izolo usukele eJoint Base Andrews eMaryland elubhekise kwele Ethiopia lele Niger. Osomabhizimisi bathi imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho kobulawayo eyafakwa ikhansili Isebenzisana lenkampani ye-Tandy3 International isibabulele ibhizimusi ngoba uzulu esekhetha ukuyathenga kwezinye indawo. Abaphila ngokuthengisa labo lokhu besanda eminyango yezitolo ezinkulu bethi isusa ukuthi ikhansili ibafaka lapha okungela bathengi khona. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ngonhlolanja omnyaka odluleyo oka-2022 Ikhansili yakobulawayo yaqala ukusebenzisana lekampani ye-Tandy3 International ekubhadaliseni ukupaka izimota edolobheni lakobulawayo. Lesi sinqumo sesidale ukukhonona okukhulu kuZulu. Amanye amadolobho anjengele Harare lakho izimota ziyahlawuliswa kuthi nxa imota ingahlawulwanga iyabotshwa ibisibhadaliswa amadola eMelika alikhulu lamatshumi amathathu i-$132 ukuthi ikhululwe. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi amabhizimusi amaningi asebaleka edolobheni esiya ngaphandle kwedolobho ngenxa yemali zokubhadalela indawo zokupaka imota.
Kulama businesses anjengama banks, ama business anjengama fast foods outlets or ama business angafuniyo ukuthi umuntu epake okwesikhathi eside. Lawo ngathi they are fairly not affected. Ngakhangela indawo ezinjengabo heavily and i-traffic ayijwayele ukuba khona. Ayisekho ngoba abantu are trying to run away. Ungakhangela njalo le occupation yama buildings. I-street ezinjenge 5th Street, u-12th Avenue, busiya fika ku 6th Avenue wawungatholi ishopu yebavakanti kodwa kathesi nxa usumuva around uzathola amashopu athize.
Umnumzana Ambrose Sibindi isikhulumeli senhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association uthi izitolo eziphakathi edolobheni azisatholi abathengi ngoba abantu bebalekela indawo zokupaka imota endaweni ezibhadaliswayo.
Eqinisweni ama-parking fees lawa asechayela amanye amabhizimisi ngoba khathesi abanye abantu sokunzima ukuthi aphongungena nje le moto edolobheni.
Unkosikazi Pretty Mpofu, omunye wabathengisa emkambo, uthi ikhansili ifaka indawo zokuthengisela khatshana kulabantu.
Ama-street vendors yebo liqinisa ukuthi sebegcwele ku-CBD area. Okwenza kwenzeke lokhu ukuthi i-city council lapho efaka khona abantu ukuthi bathengisele khona akula business. So ama-street vendors kusuka kube ukuthi lapho okuku-CBD khona kule movement kakhulu yabantu kule traffic too much yabantu so kuba le business. Angeke ngithi ukuthi aphambanisa ama-registered business ngoba sithi i-customer ithenga lapha ezwa ikhululeke khona. And laphandle kuma-street vendors uyathola ukuthi izinto zi-cheap okudlula phakathi emashopu.
Unkosikazi Helen Khumalo usomabhizimusi kobulawayo ukhuluma ngenguquko elethwe zimbadalo zokuthiya imota endaweni ezihleliweyo.
Ama-parking fees la sesethula i-business nathi esingirana i-restaurant abantu befika bazidlele kuhle bengajahanga baphinde bafunele ba-odele okunye phezulu kodwa khathesi abantu sebe-mindful ngesikhathi nxa ukudla kungangani vele sokuphuzile sigcina selixabana-ke le customer ngoba umuntu abe segijima esekhanya ukuthi itikiti like kanti vele expire sikhathi bani. Thina besifisa ukuthi aluba nje i-council yakhangisisa i-charging system yabo yona le parking lathi isifake isi-include nxa maybe kusenziwa izinqumo zona lezi zama-prizes zona lawa lathi sibe-involved kwenza ukuthi sibonisa noba khathesi kubulala lathi thina ngapha abantu bamabhizinisi.
Indawo zokuthengisela ezafakwa ngu-council zaliwa nguZulu ngoba zingekho endleleni zabantu. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iningi labasakhulayo baseZimbabwe ababumba isilinganiso sokungamachumi phose ayisikhombisa ekhulwini 67% sabantu abaselizweni sebephuma ngobuningi besiyadinga amadlelo lempilo engcono kwamanye amazwe. Lokhu kwenzakala lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa ehlala ekhuthaza uZulu ukuthi nguye okumele akhe ilizwe. UTobias Mtsingwa uyalandisa eseHarare.
Nika inobakwa nebene bayo
uZulu nguye okumele akhe izwe lakhe.
Le inkuthazo ehlala isenziwa nguMongameli Mnangagwa kodwa ikhanya ingalalelwa liningi laseZimbabwe ikakhulu abasakhulayo asebebalekela ilizwe labo besiyadinga amadlelo amahle kwamanye amazwe. Unkosazana Rumbitsa Matonga osakhulayo ohlala eHarare kodwa evela kobulawayo ngomunye wabalomcabango wokuphuma elizweni.
Uma nxa ngaphiwa ithuba ukuthi ngisuke lapha eZimu ngiyahamba cause khange lapha eZimu mina manxa ngifundile ngile degree I'm getting a salary ye $200 angikwanisi even ukuzuza iloan ukuthi ngikwanisi ukuthenga indlu ngikwanisi ukuthenga imota but in other countries uma nxa you are well learned like that bayakunika amaloan. So there's no point ukuthi sibe sihlala lapha sithi we want to build our country thina singala ama opportunities ona lawo.
Kodwa omunye njalo osakhulayo unkosazana Mary Gombwe ohlala eMrombezi esabelweni seMashonaland and West uphambana lalo mqondo esithi yena akafisi ukuphuma elizweni.
Mina nginaliphiwa ithuba lokuphuma
out of Zimbabwe. Yeye ngithathi ithuba lakhona ngoba mina ngibona ula mathuba amaningi lapha eZimbabwe okuzithuthukisa njengokulima, ukuvula ama-business, even ukuhustle nje uyakwazi ukuhustle lapha eZimbabwe.
Omunye osakhulayo umnumzana Bheki Impilo Ncube osesebenza kwele South Africa uthi uyafuna sibili ukuphenduka ekhaya kodwa umumo waseZimbabwe yiwo omvimbayo.
Uyabona mfowethu, kusukela izweni bengasikuthanda sisuswe ngumumo, so sizama ukuthi sidinge impilo engcono. Siyafisa ukuphenduka kodwa kumele ukuthi ilizwe liqale lilunge. Nxa siqhathanisa lapha engikhona ekhaya kungcono ngoba kusekhaya. Abasithandi lapha esikhona. Nxa sifika lapha basibona njengabantu abazobathathela amathuba. Siyabe singahlalisekanga kodwa ke ngenxa yokuthi siyalwazi uduwo esilubalekelayo siyaqinisela nje sihlezi sikhonapho.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-Trinity Project esebenza lentsha yaseBhubhi uMguzana koBulawayo uNkosikazi Blessing Nyoni uthi noma abasakhulayo bengafuna ukuhlala elizweni umumo womnotho kawubavumeze ukwenza lokhu.
Uhulumende amazwi akhe lawa athi ilizwe lakhiwa ngabantwabalo awagcwaliseki ngoba akula imisebenzi, akule ezinye indlela ezingayenza abantu abatsha bethole inzuzo. Ngakho ukuphuma kwabantu abatsha lokhu kule mpumela embi kakhulu kwilizwe leZimbabwe ngoba esibona incipha kakhulu i-tax base yelizwe leli. Angeza ke sithi ilizwe siyaliyakha sibukele intsha yonke eyiyo engongqondongqondo abasenelisa ukugijima belungisa lapha nalaphana kube yibo esibabona bephuma behamba.
Unobhala ugatsha lokukhitshwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi ukuphuma kwabatsha elizweni lakho kulakho ukuletha intuthuko elizweni.
This is normal in a global.
Laba abaphumayo banceda umkhonomi ngoba baphenduka sebelolongiwe njalo belolwazi olwaphezulu. Ngesikhathi bekhona emazweni bayathumezela izimali ngekhaya ezibuya zincede izihlobo kanye lelizwe.
Abacubungula ezomnotho welizwe bathi ukuswelakala kwamathuba okuthi abasakhulayo bathole indlela zokuziphilisa lokuzithuthukisa ukuzatshiya ilizwe lisenkingeni zokusilela kwabatsha abazingcitshi emisebenzini etshiyeneyo engathuthukisa umnotho welizwe. Iningi labaphumayo elizweni baqonda emazweni agoqela kwele South Africa, Botswana, Bilitani, eMelika, Australia, New Zealand lamanye. Iningi liphuma lisiya kwenza izifundo zemisebenzi emakholishini ama-university lithi lingagqiba izifundo lihle lidinge imisebenzi emazweni lawo lihle lizihlalele lingasaphenduki ekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Live talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota oluqhutshwa ngabe-ZEC olwe mobile voter registration blitz. Singekehlukani sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inkokheli zomdabu ezivele ezigabeni zonke zelizwe bezithe gwaqa namhla kuhall 1 enkundleni yombukiso wezemabhizimusi e-ZITF koBulawayo zisungula umhlangano wazo owenziwa mnyaka yonke. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ibhekane lengxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota elizweni ngenxa yokusilela kwamandla amagesi. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi owenu uGaino Saidi ngiseWashington DC, ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.